isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo namhlanje ku 4 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inengi eHarare lithi lokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasotsha abetshaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela ukube khona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla lezanu PF elinqobe ele MDC Alliance.
Uthatha omunye wangkhona akadelaye ethathwe izolo bathi bona bayamfuna namhlanje ekuseni. Sasesihamba khona ngale nama-human rights lawyers, wayophenduka kwakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo.
Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC Alliance sithi namhla baqhubekele phambili ngembuthano yokuphikisa impumela yalolu khetho.
Kule program training kakhulu upresident uNomsitshole ehlangana nenhlangothi zebandla lakhe ezithiyeneyo wahlana labantu abathiyeneyo wenzela ukuthi sidalwa lekhetho lelo.
Lithiye indlebe sizaxoxa lo nkosikazi Zithembiso Nyoni osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ozamela inkayi note edalele ephalamende kanye lomnumzana Dumiso Dabengwa isiphathamandla sezapho. Inengi eHarare lithi lokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasotsha abetshaya abantu mahlayana kuleli dolobho ngemva kokutshengisela okube khona abanye besola impumela yokhetho lapho ibandla lezanu PF elinqobe ele MDC Alliance. Umongameli Emerson Nangagwa wezanu PF nguye onqobe umnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC Alliance kukhetho lokudinga umongameli. Kodwa umanyano lo uthi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eyezek kanye lebandla lezanu PF baxolibezele kulolu khetho. Amasotsha lamapholisa abikwa abetshaya abantu endaweni ezivalisa iChitungwiza, iGlenview, iGlenora, iButiriro, iTsivarasekwa lezinye indawo. Lokho kwenzakala umnumzana Gift Mdisi igqwetha elimela abantu abedlula amachumi amabili lambili ababotshiweyo ngemva kokutshengisela ngempumela yokhetho esithi bakhangelele ukumisa ukumiswa phambi kukamantshi emthethwandaba eHarare ngomvulo. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo lomnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weTsivarasekwa eHarare elilunga le-MDC Alliance.
Ngapha umumo kawukabi kahle ngoba every day usukusela mhlana okuya namhla ka-1 sithi ntambama kwangukhona amasotsha akhona every day emalokishini etshaya abantu ababonakala bezihambela.
Kodwa lamhla singathi kuyafanana yini la izolo?
Right, izolo vele kutshayiwe abantu emabhawa ezitridini ebungubonakala bephunga uhambela okutho ukuthi kathesi awusakhululekanga ukubonakala uhamba as from 6 o'clock. As long ilanga seliphumile kuyinkinga, inkinga iqalisela ngo-6 o'clock sokufika ntamba every day.
Liyezwa yini izizathu lokuthi kungani kusenziwa njalo?
Isizathu sabo bathi bona bacabangela ukuthi lina lingaba ngabantu abazavanga ukuthi kube lodlakela otherwise likhonona ngendaba za-election ubuphama akwenzileyo. Abantu lakhathesi besesaba, bayasaba bakakhululeki ukuthi kanti lokhu kuzaphela nini uthi siziphilele njengendlela kade siziphilela ngayo ama-election lawa angakabi khona ngoba sokufikile kwadlula asilani lakho lokhu kunye okwenzakalayo. Okwethu esakwenzayo yikuzivotela ukuvotela umuntu esifunayo.
Laba babochiweyo ke selike lababona njalo kwenzakala.
Kukhanya kulabantu abaningi ababochiweyo. Labantu abangenelwa ezindlini becatshanyela ukuthi ngabantu ababekhona. Akade khonapha sizongifuka ukuthatha omunye wangikhona akade lake ethathwe izolo. Bambisa bathi bona bayambona namhlanje ekuseni. Sasesihamba khona ngale nama-human rights lawyers wayophenduka. Wakhanya ukuthi ubone abangazathi baningi labo abathathwa ezindaweni ezithiyeneyo. Abathanyela ukuthi yibanye ngabanye abasebenza kulo i-demonstration eyayenzakalayo insuku eziphelileyo mhla ka-1. Igwetwa elihambileyo namhlanje lalo kulenzele kwaba kade lingazi lona ukuthi kulabantu vele abantu baningi abakhona ngale lekade lihambela lo muntu osephumileyo.
Lo ngumnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe osanda ukunqoba kukhetho lokudinga ukhansila weDivarasekwa eHarare elilunga leMDC Alliance. Ubusenjalo isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla leMDCT kanye lomanyano weMDC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lamuhla baqhubekele phambili ngembuthano yokulungiselela ukuphikisa impumela yokhetho.
Kule program sengenga kakhulu. UPresident uSichone ehlangana nenhlangothi zebandla lakhe ezishiyeneyo, wahlangana nabantu abashiyeneyo elungiselela ukuthi izinto ezishiyeneyo ezifanele ukulungiswa ukwenzela ukuthi udaba lokhetho lulungiswe.
Yibaphi labade behlangana labo? Bengabe bengeza zomthetho yini? Amabandleni kungezelela njani kumzabalazwe
lwenzayo? Udibole khona ngalokuthi sibonise ukuthi abantu bebutho namapholisa ikakhulu abavela ku-presidential guard bebebhizi izolo namhlanje beqhathamela abantu be-MDC abacatshangelwa ukuthi baqakathekile kwinhlelo zebandla. Ngakho-ke abantu abasezihlangana no-president namhlanje ngeke sibafake obala ngoba siyabe sibafake engozini ukuthi sebengatshela nje bevalelwe.
Abanye bebebuza njalo ukuthi wona ama-V11 forms lawana lilawo wonke yini elifuna ukuthi liwaqhube phambili ukuthi lilethe bofakazi benu?
Ama-V11 forms lama-V23 kanjalo ngakiwo aqhutshwa phambili kangaka nxa yokuthi mhlawumbe kudingwa isengiselo sokuthi kube nokungathembeki kubandla lezek. Okudingakalayo mpelampela yikuthi sithathe iinumber zezek zicutshungulwe ngabantu abazimele bodwa ukuthi zona zodwa nxa uzihlanganisa zile mpumela yaminjani, ngoba kumgceke ukuthi impumela yazo kayikho egcekeni nxa ungazifaka kahle kahle.
Kusasa liyabelisenzani ngomvulo liyabelisenzani?
Ngifuna ukuthi ngixwayise ukuthi udaba lokuya kwezemacourt ayisilo olumqoka kumbe ayisilo lodwa olizenziwa ngupresident Nelson Chamisa kumbali wenzayo. Kulezinto ezinengazenzayo ezizasiza ukuthi kube nempumela enhle njalo abantu bebebafanele bahlale belungiselele njengoba bethile izolo ukuthi ba-defend ivoti yabo ngendlela efaneleyo.
Indlela lezo ngazibetha ngamagama?
Ngeke ngibe ngisatsho. Njengoba lo president la ithile izolo emhlanganweni wathi ukuthi hayi, nxa wena unamaplani akho ama-strategy akho kungaba kungasiyo into enhle ukuthi uhambe wakhuluma ngokusenza ukuthi nalabo abangakwelinye icele balungiselele.
Esingathi linyathelo lokuqala, i-first step elizayithatha ingabe inini phakathi kweviki ezayo?
Vele kathethi wonke ama-steps okufanele athathe eseqalile nje. Angazi ukuthi engaqala ukubonakala emphakathini yiphi, kodwa zilenge into ezenziwa ngupresident Nelson Chamisa eseziqalile njengoba kunje.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDCT kanye lomanyano we-MDC Alliance. Asizweni umbono kamnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF ngalolu daba.
Ikebe sikukhangelele sibini, kuyajabulisa ngoba iprogramu yethu singeye-ikhonomi yelizwe, ovuselela ikhonomi. Ngamunye phela umuntu waphiwa ikhadi. Ikhadi elento kumele zizwe yiphathi ngumongameli. So wazilisa izinto zakhe zonke ukuthi uvuselele ikhonomi kwezanu wenza konke wakulisa ekhadini lathi sidithe ebantwini.
I-MDC Alliance iyaphikisa ukuthi unqobile.
Even ebhoreni ani wawuze vele yiphi itim yonke itim edliwe ithi siqinile. Into eyenzakala yile ukuthi ama iparty yonke ibila ama polling agents kula ama V11 forms ama figures wonke lana asuka kuma polling stations wonke lana mafi lami nginja nganjiwe nyakwathi njiwe njani ndawo ama paper code wonke asayinwe ngama parties wonke nanthanda ukukhuluma ngama classes ama peasants avotele iZanu PF ama workers abayivotela iZanu PF ikubona iZanu PF kuma towns dliwe and izizathu zikhiye ngoba imajority yabantu ayisebenzi. So abantu bonke babelieve ukuthi iZanu PF yenza bengasebenzayo emadorobheni and abemakhaya ngalokhu okwenzakalayo abakuncedayo babakuba yiphathi bavote baphize inkomo abaphiwane. So kibo akulasizathu sokungavoteli iZanu PF dobheni olesivato sengavoteli iZanu PF yiwe ukuthi bathi abatholi msebenzi and eqinisa ukuthi time cause kuzashintsha.
Lo ngumnumzana David Ndlovu ilunga ledalele Central Committee kubandla leZanu PF sixoxelaye ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobembula
gukama.
Lamhla kweziphathelane lemaphandleni siza kuzwa ukuthi intathele izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulelani ikakhulu ngodaba lokuvota kwabantu abakulezi zigaba.
Abantu baveze imibono yabo ehlukile ngokunqoba kukhetho emaphandleni kukamongameli Mnangagwa lebandla lakhe eleZanu PF kukhetho lwalonyaka oluqhutshwe ngomvulo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba akumangalisi ukunqoba kwebandla elibusayo emaphandleni.
Eka kulanto emangalisayo kikho lokho kubonakala abantu nje sebevota ngendlela yona le yabevote ngayo. Izizathu zangikhona zingaba zinengi okubalelwayo ukuthi kukhona abayithandayo iZanu PF kukhona abayikholwayo kukhona mhlawumbe abayesabayo kukhona njalo abangabe bezuzo ukuthile kiyo. Kodwa esikubonayo ukuthi akusela into emangalisayo kikho, kuyinto nje vele isisenzakala abantu beyivotela iZanu PF khona lapha kwelamaNdebele.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi emakhaya abantu bethuselwe njalo lenkokheli zomdabu ziphathekile ekukhankaseleni ibandla elibusayo besethusela uZulu.
Abantu bemakhaya lokhu bethithibele ngemva kwethile history embi yama-elections lapho kwethiselwa khona abantu njalo bechawa ukuze bengene elayinini eyabidingakala. Silama-chiefs ayesethusela abantu ekomanda abantu eminyakeni edlulileyo lakadesi kwenzakele sibe lama-reports endaweni eziningi njalo silabantu abayethuselwayo ukubana kumele bevote ngendlela ethize ayekela kukhona okuzenzakala kibo lakade sibe lama-reports anjalo. So abantu bemakhaya akusimangalisi ukuthi bavotele lo abavoteleyo ngendlela abavote ngayo ngoba kuhlala kusenzakala ukuthi bayethuselwa beze befume ukwenza ngendlela yena le ababetshelwa ngayo. So aso into esimangalisayo njalo besivele sisazi ukuthi kuzenzakala ngaleyo ndlela kuze kufike esikhathini sokuthi abantu bemakhaya bayafundiswa bebekwazi ukuthi amalungelo abo ami njani njalo akulamu ozayenelisa ukubakwazi ukuthi bavote njani.
Umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo laye uvumelane loMaphosa ethi izakhamizi zithithibele emakhaya.
Endaweni zasemakhaya Zanu PF government iyethusela abantu kwesinye isikhathi besebenzisa abantu abanjengabo sobhuku lezinduna bebatshela ukuthi nxa bengasavotelanga leli bandla leZanu PF bazaxotshwa lapho abahlala khona. Kakhulu lonyaka sikhangele kakhulu abantu abahlala emaplazini bayethuselwe kakhulu. Sibonile leZanu futhi njalo iholisa abantu ogoqela inhlanyelo ofertilizer lo mumbu lokunye kwaze kwaba zinsuku ezithathela lapho abantu akade bezavuka khona bevota. So ke thina nxa sikhangele njengeMthwakazi Republic Party sithola ukuthi ukhetho lolu loba nje uMnangagwa ezamile ukubiza aba observers esingathi ngabe international community la kubo SADC lokhana bekuyikwenzela ukuthi abekwazi ukuvala abantu amehlo sinanzelela ukuthi ungene ngeku last year ngoNovember ubefuna ukulegitimize ubukhokheli bakhe sesingathina okwakathesi ukuthiwe uvotelwe ngabantu yena lokhu ekwenza kuyikuthi uvala iku government yakhe ekade ingekho emthethweni ngokunjalo ke thina sithi hayi umnangagwa engaqhubeke busa ngendlela yokuthatha utshelwe ngabantu ukhethwe ngabantu kodwa sikwaziyo ukuthi akula muntu omkhethileyo njengenhlala yenza iZANU PF isikwenzile futhi yikuthola ukuthi bebekwazi bona ukuthi lesi sikhathi sakathesi abayi kungena embusweni kodwa bazama ke ngendlela zonke ukuthi benze sekungani abantu bayabathanda njalo babavotele njalo umbuzo wami omkhulu ukuthi nxa kade beqinisile ukuthi bawinile lokho esikubone bekwenze eHarare kuyini lapho esizabona khona bebulala abantu mhlawumbe esizwa ukuthiwa bangabathathu kumbube ngendlula inani lelo kuyasitshengisela ke ukuthi hayi asoqiniso ukuthi ukhetho lolu belu free and fair njalo leyi bekuyikwindlela yokubamba ama international observers lomhlaba wonke jikelele ukuthi kuthi hayi uEmerson Mnangagwa ungcono kulo Robert Mugabe kodwa thina sithi lezi zimpila zantabanye
wobulawayo iZANU PF ithole isihlalo sedalela eParliament esebulawayo South kuphela emaphandleni ibandla elibusayo eleZANU PF linqobe okumangalisayo abaningi abathi ababoni uZulu wasemhlubulweni emandebeleni evotela lelibandla kangaka bona ababevele besola ukuthi uMnangagwa waphatheka umbhuqazo owegugurawundi lapho abalahlekelwa izihlobo eziningi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lamlela ntwandwe.
Lamlela
ntwandwe.
Lamlela
mshweshwe.
Lamlela nampawa fowembula.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zika Chris Kande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichane lendaba lapho axoxa lomnumzana Dumiso Dabengwa umkhokheli webandla lezaphu ngokuphathelane lokhetho olusanda ukwedlula.
Libone njani impumela yokhetho lolwedlule? Ukhetho ngalokhu engakubonayo lokuzwa kwami beluhambe kuhle ngokuthula awuzange uve lo msindo ukhetho lwaze lwaphela sithe sesiqalisa ukuzwa impumela yakhona ukuthi ihambe njani lapha esiqale khona ukunanzelela ukuthi hayi ungathi sowulo kunzima ngokuqala indlela abezethu akade bekhuluma ngayo batho bathi bona ama-results azaphuma ngesikhathi singaka awuqala weqe angabi khona lokuphuza kwabo aze abuye sokusiya ekugcineni kwesikhathi abaphiwa ngaso ukuthi bakhuphe impumela yamavoti sezwa sokungathi bayakhanxatha indlela abakhuluma ngayo ngokuqala basitshengisa ukuthi abantu abavotayo bekuyi-almost 72-75% eyabantu abarejista ukuvota kodwa kuthe ngelanga sokuphiwa i-presidential result yamavoti kwazozwakala sokuthiwa i-percentage yakhona isikhwelile isukuma 80-85% wasimangalisa ukuthi kanti njengobana abantu babebaliwe from the polling stations kwabhalanswa onke ama-result ema-polling stations kanti laba abanye inani lalaba asebengezelele sebengabavela ngaphi kwabanye kwethu kwasekwaba sobala ukuthi hayi lapha sokudle nto engahambanga kuhle kumele ukuthi siyilalele size sizwe i-final announcement e-presidential vote lakathesi ithe isiphuma i-final announcement ye-vote watholakala ukuthi uMnangagwa uphumelele kuma-vote wamthiya uChamisa ngebanga elilutshwana nje lingatsho lutho. Sase saqalisa ukusolela ukuthi yiwo lawa mavoti la asengezelelwe athatha engezelelwa uMnangagwa ukuze athole ithuba lokuthi abe nguye ozaba inkokheli yelizwe.
Mamafitshane, kusho ukuthi libona kulobuqilibezeli obenzakalayo?
Kakhulu sibona engathube lobuqilibezela obenziweyo. Mhlawumbe bathe bebona benazelela ukuthi iZANU PF ithole izihlalo eziningi eParliament, bona bahle baloyisa ukuthi uma kunjalo ithole izihlalo eziningi abantu bonaba abavotele abantu bezana kumele babe bonke bemvotele uMnangagwa.
Ngesikhangele lona ibandla lezaphu lenze njani kukhetho?
Hayi, ibandla lezaphu lizamile kodwa alisaphumelelanga ngendlela esasinakana ukuthi lizaphumelela ngayo.
Yabonge lingakhohlwa ukuthi lilakho ukulalela indaba zenu wona lo umsakazo weStudio 7 kumakakasi awe 909 AM 15295 laku 17820 shortwave kusukela ngo 3:00 kusiya ku 5:00 PM lapho esiyabe kule Facebook Live with VOA Ndebele. Njalo liyenelisa njalo ukuya kumsakazo wethu evele siwethula nsuku zonke ngalona leli ihola. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lamuhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Sithembiso Nyoni, yena onqobe kukhetho lokudinga omela iNkayi North edalele eParliament engowebandla leZANU PF njalo engumphathintambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo ma.
Yes, siyabona ukuthi ukhetho solubuyile lwedlula njalo unqobile lapho eNkayi North. Ngathi kuhambe njani njalo bekulula yini uhambo lolo?
Hayi, kuhambe kuhle kakhulu. Uhambo lwakhona belungelula ngoba lapha obaba bebengu-9 umama ngimi ngedwa, okusho ukuthi ngincintisana labo baba bamanye amaphathi singu-9 kodwa-ke ngabanquba bonke bengu-8 obaba lapho.
Lapho eNkayi ubulenhlelo zakho, sake saxoxa kulona lolu hlelo lenhlelo zakho awuziqhuba khona ngaphezemfundo lokunye nje okuthiyeneyo. Izaphumelela yini njalo uyaqhubeka ngazo kumbe kukhona ezinye ezintsha?
Hayi, yize zangiwinisayo ngoba iNkayi lapho uyikhangela ngeyinye yama districts aphansi kakhulu. Ngathi ngiqalisa mina ukuba ngu-NP khona ngale ngathola ukuthi kwakungela ama secondary schools alabo form 6 ngaphandle kwehlangabeza lempumelelo, only 2. Khathesi sengivake ama secondary schools njalo amkulu kwakulama ward angala ama secondary school ubona ukuthi umntwana uzasuka ewodini siya kwenye iwodi ehamba 15 kilometers esikhathini 20 kilometers. So sengafaka i-secondary school emawodini wonke engu-14. Akwamanye amawodi ngenxa ye-distance ngafaka ama-secondary schools amavili. Njengoba ningakhangela kuwodi 1 sengifake enye i-secondary school ngenxa ye-Onhambo. La kuwodi 8 sengifake enye i-secondary school, kuwodi 12 sokulama-secondary school angu-2. Konokho kuyangithabisa kakhulu ngoba okutsho ukuthi endimeni ukuthi sihlale sikomplene ukuthi abantu beMpumalanga bayasithathela imisebenzi, bayasinationalize. Lathi ngakubona ukuthi okuqakathekileyo ukuthi asifundise nabantwana labo bangene ku-mainstream and play their role ku-mainstream. Singaze sabathatha abantwana sibachwadike ema ezicukwini bayibelusa inkomo bese sisilapha sesikampena sibese sibadakisa umsebenzi ube ngokukomplena. Khathe singikhuluma song labantwana abayi 62 embafundisayo enkaya, abayi 31 basema universities lema colleges. Anje wabona abantwana labana bephuma lapha ne college le university, abanye benzi engineering, abanye ngama teacher, abanye benzi animal husbandry, abanye benzi agriculture, abanye benza i-science, abanye benzi economics. Sebephuma laphana singilelizwi elokuthi wena cheda ngoba kulomntwana walapha ofundileyo. Kodwa uma ngelaye umntwana wokufaka khona pha, angila right yokukhupha umntwana womunye umuntu owazifundisela ngumama wakhe. So lami njengo MP ngileshu ukuthi next year abazasuka kuform 6 besiya ema-universities, ngiyabe sengile at least 50 engibaziyo ukuthi namba besuka laphana bazathuthukisa isigaba sakibo. Mina kangifuni ukukhuluma nokuchothoza abanye abantu kungelaluthendo phetheyo ezandleni. Bese sikhuluma futhi ngamakliniki. Uzathola ukuthi kulamawodi futhi amaningi enkaya angalamakliniki. Khathesi campaign yami yokuthi every ward kumele ibe neclinic. Ama councillors siwinile wonke ama ward ngaphandle kweyi-1. So ilokhu zayami number 1 ukuthi u-councillor ongela clinic kaqala ayi-apply kube neclinic.
Hey, ayisibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabonga ma.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Sithembiso Nyoni osanda ukunqoba ngukhetho lokudinga ozamela inkai North edalele parliamente, yena engowebandla lezanu PF njalo engumphathi ntambo obona ngeziphathelane labesifazana labatsha. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Yebo ke, sizaqhubekela phambili ngalingxoxo kulona lolu hlelo lapho esiza kuzwa okuningi ngehlelo zikankosikazi Nyoni kanye lembono yakhe ngabesifazana abancintisileyo kulolu khetho lonyaka. Lithi lilokhu lihlalele evalweni kulandela imbiko ethi amapholisa lamasotsha lokhu etshaya abantu. Njalo ukansila weTivarasekwa umnumzana Gilbert Thamsanqa Hadebe uthi mhlawumbe baningi abantu ababotshiweyo abedlula amachumi amabili. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.